Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 16 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakoBulawayo selikhokhela kunani labantu abalegcikwane le coronavirus elizweni lonke jikelele kulandela ukutholakala kwabanye abahlanu abalegcikwane leli kuleli dolobho. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyane ekulwisaneni legcikwane lecoronavirus.
IVirginia ibonakala ungathi ayikho kuma-states la amanye okuthiwa ngama-hotspots lapho kubonakala khona ungathi igcikwane leli litholakala kakhulu.
Bayaqhubeka abantu bebulawa ngobuningi umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osekubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili izolo kuphela nje.
IVirginia ibonakala ungathi ayikho kuma-states la amanye okuthiwa ngama-hotspots lapho kubonakala khona ungathi igcikwane leli litholakala kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Idolobho lakoBulawayo selikhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele kulandela utholakala kwabanye abahlanu abalegcikwane leli kuleli dolobho. Ilizwe lonke selilabantu abangamachumi amabili lantathu i-23. AbakoBulawayo sebelichumi i-10 kuthi eHarare sebeyithoba minwembili 8. Victoria Falls kulo yedwa, eMashonaland East kulabane 4. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze uZulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane weCoronavirus kungakhathalekile ukuthi umuntu ungwaliphi ibandla. Emazwini awethule ntambama izolo, uChamisa ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi aphathise uZulu oswelayo ngokudla le mali ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Umnumzana Chamisa uthe njalo uhulumende kumele aphathise izisebenzi ngoba ezinye zazo sezilahlekelwe yimisebenzi kanti njalo ezinye azisaholi. Ukhuthaze uhulumende njalo ukuthi ehlise imbadalo yamagetsi kanye lendleko yokungena ebulenjini be-internet lapho athi yikho abantu abaningi abathola khona imbiko ejulileyo ngomkhuhlane we-coronavirus. UChamisa wengeze wathi amabhizimusi asethwele gadalala njalo amanye awo alakho ukuvalwa kokuphela. Ngokunjalo uthe uhulumende kumele adinge imali engange $5 billion ukuphathisa amankampani la. Ukhuthaze njalo amalunga edalele ephalamende labaphathi ntambo bakahulumende ukuthi bavume ukuqunyelwa iholo ukuze kutholakale imali ezancedisa kumizamo yokulwisana le-coronavirus. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU umnumzana Jafet Moyo. Yena othi ngempela izisebenzi zidinga ukuncediswa.
Singakuxwayisa ke kumakhampani lakuhulumende ukuthi impilo yezisebenzi iqakathekile. Singaze ke savamba izisebenzi ngamandla ukuthi ziye emsebenzeni zingala adequate equipment kumbe ukuvikelayo. Kufanele sinanzelele ukuthi nxa izisebenzi siye emsebenzini sizifaka engozini. kodwa nxa sesithe zihlale ngekhaya kufanele sibone ukuthi siyazikhangela phela lezi zisebenzi yibo ke abantu abazaphakamisa phela ezomnotho kusasa kuqhakathekile ukuthi ke sibone ukuthi lawa amandla ayagcinwa kakuhle singaze sakhangela kakhulu indaba zemali imali sizayiyenza kusasa nxa sesigcine impilo zabantu sizwa nxa sebekhuluma okwamanje sebengani bathi i-lockdown kayimiswe abantu kababuyele emsebenzini but siyakwazi ukuthi abantu bethu lapha abahamba besiya khona emsebenzini lapha abasebenza khona basebenza beminyene okumangalisayo.
Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezimbili esingathi 2 million emhlabeni wonke jikelele. Kuyini ongakuxwayisa uzulu kanye lohulumeni?
Asikabi kwazi ke ukuthi inani labantu ke abangaba bethwele leli gcikwana lingakanani phakathi kwelizwe. Qakathekile ukuthi aluba nje siyahlala ezindlini okwamanje sibone ukuthi siyagcina laba abahlezi ezindlini bayancediswa laba esibabizileyo ukuthi babuye ke bezoncedisa ilizwe emsebenzini bayavikelwa phela bathola izinto zokuvikela ezeneleyo.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudabalunye umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa embikweni awethule izolo ntambama uthe amazwe abalisa iGini, Ghana, Rwanda, Botswana leUganda alenhlelo zokuthi abantu babhadalelwe indleko zabo bephiwe ukudla kumbe bethole iholo labo ngalesi sikhathi. Kodwa eZimbabwe indlala ibhahile. Umnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala eUnited Kingdom njalo engunobhala jikelele webandla le-Economic Freedom Fighters of Zimbabwe uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 indlela uhulumende weleBhilitane aphatha ngayo udaba lwegcikwane le-coronavirus.
Ngapha e-UK abantu bayakuthola abakufunayo loba nje siphakathi kwe-lockdown abantu kuthiwe behlale ezindlini zabo emizini yabo. Kuyavunyelwa ukuthi abantu baphume ngelanga uyedinga ukudla, ukudla okuqakathekileyo ukuthi abantu baphile. Njalo abantu bayavunyelwa ukuthi baphume belule inyawo benze exercise kanye ngelanga. Ma-supermarket ezitolo ezinkulu ukudla kuyatholakala akulayinelwa njengaseZimbabwe. Nxa sifika lapha ema-supermarket amakhulu kulama layini abantu bayachiyene nje ngama 2 meters 2 meters ukuze abantu bengasondelelani bethelelane umkhuhlane we-coronavirus. Elizweni elinjengeZimbabwe kunzima ukuthi isebenze kakuhle. Abantu abalakudla, abantu abalamanzi kwezinye izigaba zelizwe, abantu bahlezi ngokuminyana okukhulu kakhulu kwamanye amadorobho.
Ungathi umahluko omkhulu phakathi kwendlela eleBhilithane eliqhuba ngayo inhlelo khona ngapho liqathaniswa leZimbabwe yiwuphi?
United Kingdom uhulumende walapha uyazama kakhulu ukuthi athenge lemitshina eminingi leyo abayibiza bethi ngama-ventilator ukubana izibhedlela lezibhedlela zibe nayo limtshina. Njalo uhulumende we-United Kingdom useyakha izibhedlela ezinkulu ezibhekane nomkhuhlane we-coronavirus. Izibhedlela lezi zizasetshenzwa ngamadokotela nabantu abazinikeleyo ama-volunteers, njalo lamasotsha lawo azasebenza khonapho ezibhedlela zenezo ukuze bezame ukuthi belwisane lomkhuhlane we-coronavirus. Lezi zibhedlela sezikhona eLondon, i-NHS Nightingale Hospital, laseManchester, laseBirmingham, lakwamanye amadolobho amakhulu sezivulwa lezi zibhedlela. Zivulwa ngaphambilina abantu bengaka gcwali ngobuningi uhulumende walapha uvele uhlena eyenze uhlelo lokuthi ahambele phambili ukuthi nxa kulesidingeko sokuthi abantu bazisebenzise lezi sibehlela bethole vele zona sezilungele ukuthi zamukele abantu yikho ke nxa uqathanisa lokwezimbabwe ezimbabwe abakwenzi njalo ezimbabwe uhulumende kakhulumi iqiniso kuleziphatha amandla zikahulumende ezikhuluma amanga njalo ezingakwaziyo lokuthi ziyenza kanjani ukuthi ziplane izinto ukuze abantu nxa sokufike isimo sokuthi bafune ukusebenzisa lezi sibedlela bathole zikhona asikwazi ukuthi iZimbabwe yona vele iya testa yini abantu ngobuningi ngomkhuhlane wecoronavirus ngoba nxa abantu ubavalele ezindlini sithi lockdown kodwa ungasaba test futhi ukuthi ukhangela ukuthi umkhuhlane umemetheka kanjani ayisancedi leyo lockdown ngoba i-lockdown inxa ingela testing ayisebenzi inxa ingasela testing i-lockdown i-lockdown kumele kube yi-lockdown kuzoba le-testing njalo uhulumende abesekhankasa ilizwe lonke efundisa abantu ngokuthi bazigcine kanjani ukuze baluse umkhuhlane we-coronavirus asikuboni kwenzakala lokhu eZimbabwe e-United Kingdom uhulumende ubhalele abantu bonke imizi yonke izincwadi wabanikeza le information imizi yonke yakhona pa e-UK betshelwa ngumkhuhlane lowo lokuthi beyenzeni ukuze benqabele yikho okwenzakalayo la e-UK eZimbabwe silama minister lezinye iziphathamandla zikahulumende abalokho bekhanya ngathi bona ba-understand lokuthi i-social distancing kuyini khonokho kuyasidanisa kakhulu
lo ngumnumzana Sipho Senkosi Machomola Balule isizwalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani njalo esebenza kwezempilakahle ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseBilitani izikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo iphephandaba leHerald lithi abantu abaswelayo bazaqala namhlanje ukuthola imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe livaliwe leli phephandaba lithi uhulumende wazisa ukuthi usebumbe isikhwama sokuphathisa abaswelayo esiyizigidi eziyisithupha iphephandaba leHerald alichongo ukuthi bazaphiwa malini ngamunye abadubekayo. Iphephandaba leChronicle lithi owalwa impi yenkululeko wabotshwa wavalelwa ijele leKami uthi isifiso sakhe ikuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngoba babevalelwe bonke ejele. Umnumzana George Mjomba Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi babevalelwe ejele loMnangagwa ngomnyaka ka-1968. Iphephandaba leChronicle libika njalo ukuthi uZulu kumele alimuke ngoba kulomunye umama watholakala elegcikwane leCoronavirus obonakala esitshakala edolobheni lakoBulawayo. Umama lo ubikwa ebonakala emavinkilini aweBradfield. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abathumele ngeWhatsApp.
Kwasakazi beStudio 7 siyalincoma ngalo umsebenzi eliwenzayo. Umsebenzi omuhle sibili umsebenzi oncomekayo. Yalani limile manini kuze kube angazi ngoba umsebenzi elwenzayo umsebenzi oncomeka umsebenzi omuhle. Ngithanda ubana ngikhulume lamazwi amalutshwana uhulumende ngibe ngicela ukubana enze konke okusemandleni akhe aphuthume bonke angabe bengena kuleli ilizwe bevela kwamanye amazwe kazame ngendlela zonke ubana wonke umuntu aphuthunywe abanje ahlolwe ngoba lathi sinje siyabesaba izihlobo zethu uma zifika zivela kwamanye amazwe zingahlolisiswanga. Ngizwile kuthiwa kulabanye abangenileyo ngendege baqondiswa kubo Downdale. Leso yisandla esihle, licebo elihle. Kabaphuthunywe labonaba abaseplumtree, esikolo seplumtree, kabalandwe bayehlolisiswa ngoba kuzagcina befohla njalo abanye khonapho ngoba sebehleli benzima, sebeminyene njalo bacele bethelelana njalo lowo mkhuhlane. Ngiyacela sibili ukubana hhayi uhulumende kenze konke okusemandleni akhe, kabaphuthume bonke angatshiyi loyedwa. Mina ngusifanda ngisegogo, ngiyabonga.
Okunye nginanzelela abantu lanxa bekhala ngokudla ukuthi kabala kudla, uhulumende akula nyathelo akhanya eselithethe okwakhathesi. Ubethembisa ukuthi uzanika emiliyoni uncedo, kodwa lolo ncedo lwabantu alukafiki ebantwini. Kodwa ke abantu lokhe bephuma, umkhuhlane lokhe uqhela usanda, uzathi sesithi uyabanika njalo lolo ncedo sekonakele, sekumele futhi aqalise ukuqhela indawo zempilakahle osekumele kondliwe khona abantu, ngoba abantu abaningi babe sebephambile babhodabhoda bathatha umkhuhlane. Ye, okunye sikutsho ukuthi imali yena le ye-social welfare ayidingwa ngabantu abasemadolobheni kuphela. Labantu abasemaphandleni ayisibo bonke abaholayo ukudla emaphandleni, njalo labahola ukudla ayisiyo ndingeko yokudla abantu abalayo, bayadinga lezi medication, lezinto izinto ezinjalo, ukuthi labo imadlana ngomuzi ngomuzi kuyadingakala ukuthi abantu bancediswe, ngoba kumele bahlale ndawonye emakhaya abo. Njalo lezikotsho zemakhaya azila ama-sanitizers okufaka impilo zabantu ezingozini. Njalo nginanzelela ukuthi khona lokho emakhaya basebenzisa ukuthiwa izigubhu beers zokuthi abantu bageze kumbe bebambe isikotsho noma kusemashopu, kodwa abantu vele kabakulandeli lokhu, bayazingenela emashopu kunjalo bayabamba lezikotsho benjalo bengagezanga. Njalo esikucela ukuthi ukuthi amasosha aphiwe i-discipline kanye lamapholisa akwazi ukuthi kuphatha abantu. Abantu asonyamazana, abantu ngabantu okumele bahlonitshwe, baphathwe ngenhlonipho. Njalo kuyabe kungabantwana bachaya bazibachaye kanye labantu abadala. Kwesinye isikhathi izizathu ababechayela ziyabe zi-genuine, abantu besiyadinga ukudla emadorobheni njengoba impuphu ivele iyafika i-COVID-19. Ivele impuphu ingatholakali. Okunye sikucela ukuthi abantu emaphandleni sebesisaba ngisho lokuziyela egangeni bayedinga amacinsi, becabanga ukuthi bazaphuma bayehlangana lamasosha abachaya, bengatholi ukuthi bayabe khanya ukuthi bayabe buthen noma behamba nga-1-1, kodwa sebesisaba ukuthi bayachayisana namasosha amanye amacimbi asemapulazini. Kodwa singatsho abantu abavela katshana, sitsho abantu ahlala ezigabeni zona okulamapulazi aseduze okulamacimbi khona. Njalo okunye ukuthi sicela ukuthi kuqonqoselwe abantu ukuthi bangazibathuma abantwana ezindaweni lapho abazahamba khona bayedibana labantu, kumbe bafike babambe izinto ezibanjwe ngabanye abantu. Khonoku ukugeza izandla bakithi akuchasiswa kuhle nxa nginanzelela. Kuthiwa sibe sigeza izandla kokuphela, kodwa engikunanzelayo ukuthi okudingakalayo ukuthi abantu batshelwe ukuthi ungabamba ulutho olike lwabanjwa ngomunye umuntu, geza izandla. Ngoba nizathi khonapho mbamba ulutho, ngiceda kugeza izandla mbamba ulutho olubambe ngomunye, mina senza thathu ukuthi ngeke ngageze ngabe sagezi. Cela ukuthi abantu batshelwe ukuthi ungabamba ulutho olike lwabanjwa ngomunye umuntu, geza izandla. Njalo mina emakhaya ngicabanga ukuthi abantu kabanganikwa izitulo zokuhlala, bafike badlalele nje phansi lapha, ngoba izitulo zonezi yizo ezahlalwa ngabantu ofike khathesi omunye aziphinde azohlala kuso, kumbe abekhaya labo bahlale kuzo. Yikho omunye ongahambisa imkhuhlane futhi wena lo we-COVID-19. Ngiyabonga basakazi abantu.
Injani balaleli bo Studio 7, kanti kukumina ngiyaphila. Okhulumayo ngu-Steven endaweni yasemathebhelelelendi, kakhulu khona nga-Aleston Joseph emaphisa. Kakhulu siyancusa ukuthi manje uhulumende mani aluba ayengenelela mani lathi mani asibonelele, ngoba izikolo esinazo into zamaroma, kanti nasezibhedlela ezikhona zakho amaroma. Umgabe useze wazishwela engazange afike endaweni yakithi, laye lo umnankagwa seze uyaze afe maybe angazange afike kithi, kanti kwenzakalani ngelizwe lakithi? Aluba uNkulunkulu engenelela kakhulu mani, izulu linethe mani, abantu bakithi baphile bese phepha manje kona lo mkhuhlane corona. Ngiyabonga kakhulu.
Yeye, sanibonani ngapho madoda, niyaphila yini? Hayi thina sibulawayo ukuhlala endlini kwethu. Hayi ziyasibulala manje. Izinto zabo mama zokuhlala endlini, thina abantu abangoba basishwela ngokuhlala endlini. Mani ilanga into enjeye bengivele ngifuna ukuyicela kini lapho madoda. Bengicela inamba ye mina ngili WhatsApp ngenda eGoli. Ngifuna ukuli bendibamba ku Red Studio 7 ukuthi ngibamba ku kune FM ne shortwave. So iRadio yami ne FM ne shortwave. So ngalithola kubani ku shortwave. Ningitshele nje ningichazela lapho hayi. Ngenzela ukuthi ngibe ngisizwe izinews ezingathi zingcukana zinosongs. Hayi kulungile, ngizozwa ngale sele ngitshele ukuthi ngiseche kusiphi isitishi.
Hey, sanibonani basasazi beStudio 7 uJabulani Nkatha lento zamanje esiphezini koBulawayo. Ngathi ngibona kuFacebook ukuthi ayivuli iFacebook yami ayikho-updated. Ujonga kwenzakalani lo Gibbs Dube khona njengikubonayo kodwa kungagcwalisisekanga ndim ukuthi kati khona okwenzakala ngojonga kanti emiri lo Gibbs Dube. Ngiyabonga.
Themba ozithembayo, uyazi kune-athekhi engiyibonile lapha ngalaba abantu abakomplaina kule ndlela yaseHarare ukuthi mhlawumbe odriver kunokuhambisana thizeni nalabo sisonopaka. Engithanda ukuthi ngikubalule, akusikho ukuthi wonke udriver ukubhizinesi yokuhamba ebhekana nabo nopaka, cha. Njalo akusikho ukuthi wonke udriver nxa bengathi bathi door by door behambe benqongoza itraki, asithi mhlawumbe le itraki lele ngasechibi mhlawumbe bayayidinga lezi ndlela engasemaswingo mhlawumbe ngasebhubhi, uyathola ukuthi omunye udriver abafana lathi avele le into akasingeni kiyo. Njalo balushana odriver abasenza le into abakhala ngayo, ubona kabalungisise izinto ezimqoka bangakhuluma izinto ezingalamsebenzi. Behlulwa yikuthesta abantu, behlulwe yikwenzela abantu into enhle engqondo, bayegijima bayekhuluma into abangayazi, into abayifanisayo. Uma ungambuza lowo MP mhlawumbe nalowo ummeli we-chief lowo maswingo alo, umbuze ukuthi abakibo bonke abatshonayo ukhona wayengudriver yini, umbuze ukuthi abakibo abashonayo ukhona wayengunopaka yini, wayengunondimbi ehambe emisa amatra. Uzatholi dololo abekho laba bantu khonapho. Mhlawumbe uhambe nasesibhedlela sakhona noma uye kusiphi isibhedlela ufike ukuthi ufuna umuntu obengumshayeli kumbe ukuthi ufuna lelo wulelelo abalitshoyo kumbe sengisebenzisa igama elingayisilo labo sisilaba abaphathelisayo ebusuku. Uzatholi kabekho ngobani abagudi? Ibona ama-politician wona lawo, yibo abantu abangama-carrier, yibona laba abantu abango-sugar daddy, yibona abantu abachitha imizaba yabantu balaba bantu. So abasuke endabeni zama-drive. Udriver ukhulile uyazibhekela into yonke uyayazi ukuthi uyayenza ngayiphi indlela, hhayi indaba yokuthi bagijimele izinto ezinganamsebenzi. Abayebheke emathuneni akibo ukuthi wayevele ngumshayeli khonapho ngoba wayengunopaka ngubani, ngoba amathuni abala.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Abantu baqhubeka belokhu bebulawa ngobunengi ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika. Izolo njengawo amalanga ambalwa adluleyo kubhubhe abantu abangamakhulu amabili. Lokhu kwenzakala kulokudoniselana phakathi kukamongameli Donald Trump labo sibalukhulu bezabelo abathi yibo abalamandla okunquma ukuba ilizwe livulwe nini. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani lapho ahlala khona.
Ngiyabonga umbuzo wakho mnumzana. Hayi thina ngapha eVirginia sikiyo i-lockdown kodwa iVirginia ibonakala ungathi ayikho kuma-states la amanye okuthiwa ngama-hotspots lapho kubonakala khona ungathi igciwane leli litholakala kakhulu. So siyajabula ngalokho ngoba balutshwane abantu asebeli asebe basebe phathwe ligciwane leli, so kusho ukuthi ama chances ethu okusurvive lawo aya increase kakhulu. So siku quarantine sisebenzele emakhaya, isitolo ngathi nje yizo ezivuliweyo, lama garage ulokhu kuthiwa ngama essential services, but otherwise ezinye izinto zivaliwe. Amabhizinisi amaningi aba-encourage abantu ukuthi bahlale emakhaya. I think i-social distancing le izonceda kakhulu ukuthi iflatene i-curve le esiyibonayo. So lathi siyaqhakathisa kakhulu ukuthi wonke umuntu labasekhaya labo ukuthi hayi, hlalani emakhaya igciwane le lize lidlule noma kuze kutholakale i-vaccine.
Ubona ungani ilizwe leMelika lingavulwa nini, njengoba sisizwa uMongameli Trump ekhanya yena esithi ufuna livulwe ngesiphangiphangi?
Ukuvulwa kwelizwe leAmerica, I think khona manje yidebate enkulu kakhulu phakathi kukaTrump lama-governors. Esikuzwayo ukuthi uTrump on one hand uzitshela ukuthi yena nguyo lama powers wonke ukudecide ukuthi ilizwe lingavula nini, kodwa ama-governor labanye ama-expect awe-constitution yalapha e-America bathi cha, ipower leyo akalayo uTrump, ipower leyo isezandleni zama-governor. And sakubona even ebuzwa uTrump ukuthi kanti uzovala yini ilizwe igciwane lisaqala enyangeni ezidlulileyo, uTrump ngokwakhe wathi hayi, ngizochiyela abagavena abama-state ukuthi bayenze leyo decision yokuthi bayavala noma bavale. So kuyamangalisa wonke umuntu-ke manje uTrump ma esejika athi yena nguyo le power yokuthi avule ilizwe. So ngokubona kwami, ngibona ungathi amagavena bazosebenzisana bona bodwa njengamagavena, bavumelane ukuthi kube le strategy sokuthi bazovula njani ilizwe, ngoba ziningi izinto okumele bazinakelele, kulezikolo, kulamabhizinisi, kulamabhizinisi phakathi kwama-states. So ungavule inye uvumela abantu, plus abantu abaningi bakwanisa ukuhlala ku-state esinye besebenza kwesinye. So ya, kuningi okumele kwenziwe before kucace ukuthi kuzovulwani. Ngokubona kwami mina, ngibona ungathi maybe mhlawumbe ngoJuni omaso kusiyaphela uJuni, mhlawumbe kulapho esizobona khona sebeqala ukuvula amabhizinisi lezinye izinto ezifana nalezo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
ke uviki edluleyo bese sikhunsela ke umdumo werege kodwa kuliviki sichaya amapansula singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Idolobho lakobulawayo selikhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus kulandela ukutholakala kwabanye abahlanu abalegcikwane leli kuleli dolobho. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uzulu ukuthi amanyane kulwisaneni igcikwane le-coronavirus kungakhathalekile ukuthi uvela kweliphi ibandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.